Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elinga lichona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 14 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebetholakale belegcikwane le-coronavirus abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,175.
Kuyathabisa ukuthi upresident we-Izilaso senikezwe i-bill, kodwa siyakhathazeka ngendaba yokuthi abanye ama-students akade behambe ukuyombona yena ekhotini bagcine labo sebebothwa futhi.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi ezinasu utakutswa ngadziwore usephiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail, kodwa umsekeli kamgcini sihlalo MDC Alliance umnumzana Job Sikhala yena elokhu esentilongweni.
Asibaxotshanga laba bantu, bachilo ukuthi bona abasabhilongu MDCT. Manje ke iconstitution yethu ithi umuntu ongasekho emhlanganweni uhlazixotshe.
Ibandla eliphikisa ele MDCT selixotshise amakansila edolobho leHarare alichumi lanye, abalisa umsekeli kameya wedolobho umnumzana Enoch Mupamawonde. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebebanjwe belegcikwane le-coronavirus abazinkulungwane ezedlula ezintathu, 3,175, lilandelwa ngabakobulawayo esilabe edlula inkulungwane eyodwa, 1,358. Elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye, 7,526, asebetholakale belegcikwane leli. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5,678, labulala abedlula amakhulu amabili, 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa, 1,353,283, labulala inkulungwane ezingamachumi adlula amathathu, 32,625. Abekolishi le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu, 29 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 924,831. Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ZINASU utakutswa ngadziwore usephiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezimbili, 2000 RTGS. Ngakomunye umthethwandaba khona le eHarare, umahluli we High Court usedlulisele phambili udaba lukamsekeli kamgcini sihlalo MDC Alliance umnumzana Job Sikhala esithi uza kupha isinqumo kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Esipha isinqumo sakhe sokuvumela uNgadziwore umantshi umuphe imigoqo ehamba lale imvumo yokuhlawula ibheyili ethi kumele engaphambanisi abafakazi bakahulumende, ahlale kukheli ayiphe idale njalo azise emapholiseni kanye ngeviki. UNgadziwore wethethwa icala lokuphatheka ekutshengiseleni ngenjongo yokwenza ubudlwangudlwangu ekutshengiseleni kwakhe emahofisini enkampani ye-Impala Car Rentals, labanye besola ukusetshenziswa kwemota yenkampani le ekuthunjweni kukatawanda Mcheiwa. Umcheiwa yena wayisifunde coalition ye National University of Science and Technology NUST. Uthunjwe ngenyanga edluleyo kobulawayo ngabantu abacatshengelwa ukuba zinsoli zikahulumende. Ngemva kwamalanga ethunjiwe kubikwa kuphume imfanekiso ye-CCTV itshengisa izimota ezasetshenziswayo okuveze imota yeMpala Car Rentals. Inkampani le kayizange ilandule ukuba imota ngeyabo, kodwa yathi kayilani lokuba abantu ababoleka izimota bazisebenzisani loba ngaphi. Lokhu kwenza ukuba ungathi wore lezinye izifundi lozulu weZimbabwe basole kakhulu inkampani ngokuncedisa laba abathumba abantu ukuncindezela amalungelo oluntu. Ngemva kwalesi sehlakalo kulapho ungathi wore aboshwe khona esethiswa icala lokutshengisela ngenjongo yokutshotshozela uDlakela. Okumangalise abaningi ukuba izifundi ezifika ichumi ziboshiwe namhlanje phandle kwedale likamantshe eHarare lapho ebezitshengisela zifuna akhulu lo ungathi wore ngoba engelacala. Ekhuluma ngokuphiwa imvumo yokuhlawula ibheyili kukangathi wore, isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthe bekuvele kungamelanga abotshwe.
Kuyathabisa ukuthi upresident weizinaso senikezwe ibheyo, kodwa siyakhathazeka ngendaba yokuthi abanye ama-students akade behambe ukuyombona yena ekhotini lokulalela i-court session yakhe bail hearing bagcine labo sebebotshwa futhi. So lokhu thina asakwazi ukuthi lapha elizweni vele izinto sezihamba kanjani.
Ukubotshwa kwangathi wore kusolwe izinhlangano eziningi eZimbabwe laphandle kwelizwe ezibalisa usikhwica umfundo wezomthetho olodumo uPatrick Lumumba oyiTanzania. Yena ucele umongameli Mnangagwa ngempelaviki ukuba amxolele. Kolunye udaba, umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Job Skhala uzaqhubeka evalelwe ngemva kokuba umahluli kudaba lwakhe lokucela i-bail e-High Court ethe usafuna isikhathi sokuhluzisisa ubufakazi bokuthi aphiwe na imvumo yokuhlawulela i-bail loba hashi andubana aphe isinqumo sakhe. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uchasisa ngalokhu.
Trying to get Job out of custody for quite some time now.
Lokhu sizama ukuba uJob aphume ejele. Namhlanje eHigh Court isivumele ukuba sicele ibail. Sitshele uMahlulu ukuba alukhangelisise udaba lolu. Uthe uzasitshela nxa eselelungile ukuba asinike isinqumo sakhe ngalolu daba.
She's ready with a judgment. She indicated that she will advise us.
Usikhala wethesa icala lokufuna ukugenqula uhulumende ngemva kokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenzakale mhla ka 31 Ntulikazi lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo ele-MDCT selixotshise amakhansila edolobho leHarare alichumi lanye abalisa umsekeli kameya wedolobho umnumzana Enoch Mupamawonde. Lokhu kulandela ukhetho lokudinga umeya olwenziwa kumaviki amabili adluleyo. Kwakhethwa umnumzana Jacob Mafume webandla le-MDC Alliance wanqoba ilunga lebandla le-MDCT. Lolu khetho lwenziwa ngemva kokuba ibandla le-MDCT lixotshise owayengumeya umnumzana Herbert Gomba. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi, ngibingelele abalaleli ekhaya emakhaya lapha abakhona. Asibaxotshanga laba bantu bathilo ukuthi bona abasabhilongu MDCT. Manje ke iconstitution yethu ithi umuntu ongasekho emhlanganweni uhlazixotsheke. So abazixotshela athi sibuhlungu khona lapho ukuthi abantu basichiya ngesikhathi sibadinga kangaka.
Manje njengoba sikulabo councilor abaningi abaxotshiweyo, akusoze kube na le commission ezaba iphethe umsebenzi weHarare City Council, kumbe vele yikho kade likukhangelele ukuthi kwenzakale?
Singabe sikhangelele ukuthi kube le commission singakwenza kanjani khona lokho? Phela si leadership responsible. Akuzukuba le commission eHarare, sibuhlungu njengoba ngishilo ukuthi abantu basichiya sithembile kanje, kodwa hayi, akuzukuba ne commission. Kukhona esiphezulu kwakho njenge leadership. I-leadership ibonakala ngezikhathi ezifana nazena lezi. IHarare i-right, nizobona nje nani nizomangala. Kukhona bese kukhangelele konke khona lokho, kodwa kukhona esikwenzayo. Bona laba bathe bona basabhilwa nguleli qembu bathi befuna uku-collapse i-council kube ne commission. kodwa hayi bahlulekile akuzukuba necommission sizoyiphatha nje iHarare ndizoyiphatha kahle futhi
akhona yini amanye amakhansila kwamanye amadolobho kumbe bona amalunga edale leparlamente elikhangelele ukuthi azaxotshwa kunsukwane ezilandela
ye ngempela khona amakhansili kumadolobho wonke nje athekithi hayi wona akasafuni kuba ngabalunge MDCT sase sithi kwaze kwabuhlungu ke sase siyayibhala ke lencwadi lo sodolobho waseGwanda ngomunye wabo so naye ke nje kubuhlungu kunjalo kodwa hayi njoba ngishilo yiyo phela leadership yakhona ukuthi libhekane nezinqumo ezinzima kodwa sikwaziyo ukuthi konke sizokwenza kuzovikela ukuthi imisebenzi yabantu ingachaphazeki service delivery to the people kumele ukuthi noma kanjani abantu bethu bathole i-service delivery abayideservayo kusebenzeke kuye phambili kube njalo
umnomzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo Omunye wabaziwa ngokulwela amalungelo oluntu wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele useqale uhlelo lwakhe lwekhitshi yokuphekela abantu ukudla abakuphiwa kungela nhlawulo olujonge ukwehlisa inhlupho zendlala ngesikhathi lizwe libhekane logubhano lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu libhekane lendlala emangalisayo emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe osokwenze abanye abanjengonkosikazi Cora Ndebele baqale inhlelo zokunceda abaswelayo. Yena uqale olokuphekela abantu ukudla elokitshini lemakhandeni kobulawayo emizameni yokumelana lendlala ngesikhathi iningi lingenelisi ukuziphilisa phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Ndebele uchaza isizathu sokuqala umkulu wokuphekela abantu ukudla kungela nhlawulo.
Iprogram leyi siqaliswe ukuthi sinanzelele ukuhlupho lokukhona ngesathi sike COVID-19 lapho abantu abaningi baphambaniseke emsebenzini yabo siyazi ubani elizweni leZimbabwe lapha abantu abaningi siphila ngokuziphilisa into ezinjengokuthengisa lokunye okunjalo nje sasekunanzela ukubana ngesikhathi lesokuthwe lockdown abantu abaningi indlela abaphila ngayo yaphambaniseka kakhulu ngalokhu base i-source of income yabo yaphambaniseka okukhoze osukunanzela ukubana kudale ukubana ezindlini eziningi kube nzima ukubana abantu badle kahle ngendlela efaneleyo hence we started this program.
Unkosikazi Nomagugu Mahlangu ubonga uhlelo lokuphekela abaswelayo.
Emakhandeni bakithi siyabonga kakhulu silohlelo lesayesaluyenzelwa ngumama uMrs. Ndevele. Siyabonga kakhulu ngohlelo asincediseyile ngalo kakhulu ebantwaneni. Abantwana abafidwa iproject steni then later mbayimbayi bese siba lelunch. Siyabonga kakhulu.
Umama uMaria laye ubonga uhlelo lokuphekela abantwana emzini wemakhandeni ngesikhathi se-lockdown.
Siyabonga kakhulu ngoprogram leyenziwayo emakhandeni yabantwana ukudla. Abantwana bayancedakala kakhulu ekuseni bayadla iporridge. Ntambama bayadla futhi ukudla okutheneyo iporridge kwesikhathi intambama isithwala, kwesikhathi irayisi, kwelanga ichakada. Akuyabasiza kakhulu abantwana kakhulu lathi siyabona ukuthi abantwana bayasizakala kakhulu. Ngoba ngalesi simo esikhona kathesi abantwana bancedakala kakhulu. Bancedakala sibili ngoba indlala labo sebeyibonela kwabanye kodwa hayi laba babuya bezokudla bancedakala kakhulu ngoba nengabantwana babuya la bezokudla.
Iningi lezimuli ezithola usizo e-soup kitchen kankosikazi Ndebele bathi uhlelo loluluhle kakhulu njalo bayabonga ngoba abantwana besigaba indlala abasayazi. IZimbabwe ibhekane lendlala lokusilela kwamanzi emadolobheni kanye lasemaphandleni kungenxa yokungani kahle kwezulu kuminyaka emibili kusiya kwemithathu edluleyo osokubangele ukuba abantu beqale ukuphekela abanye ukudla ukudla kungelambadalo kuthi lenhlanganiso zamazwe omhlaba ziyakutsho ukuba eZimbabwe iningi labantu liyalala livuka lingatholanga okokuphosela emlonyeni ngoba ilizwe lingelinye lamazwe awezwekazi leAfrika abhekane lendlala enkulu. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala esabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphangi phangi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiselizweni kwezombusazwe kanye lesokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove, ummeli weMelika kwele China umnumzana Terry Branstad ubikwa ukuba usechile umsebenzi ngemva kweminyaka emithathu ekuleso sikhundla. Embikweni olotshwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo ubonge uBranstad ngomsebenzi wakhe awenze eminyakeni emithathu edluleyo. Idolobho leCape Town kwele South Africa libika ukuba selidilise imishasha lezakhiwo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 ezakhiwe okungekho emthethweni phakathi kwenyanga eyodwa ngesikhathi liqansa inani labantu abakhela endaweni ezingasizo zabo bezihluthunela umhlabathi besithi kabala lapho abangayakhona ikakhulu ngalesikhathi sokumelana le-COVID-19. Izifundi ezedlula izigidi ezinhlanu zakwele Italy ziphindele ezifundweni namhlanje okwakuqala okhelelo lizwe lavala into yonke ngombimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenziwe kulandelwa iziqondiso zonke zokuhlanzeka kanye lokungasondelani duzane laduzane, i-social distancing. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Abantu abalesifo sechukela esediabetes bakhuthazwa ukuba baqinise indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi. Amazwe omhlaba emelana lesifo se-COVID-19 ngoba bengabhekana lengozi enkulu nxa bengathelelwa leli gcikwane. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eHarare.
Ingcitshi kwezempilakahle zithi kuqakathekile kakhulu ukuba abantu abaphila nomkhuhlane wetshukela bavikele okuzayo ukuba bengabanjwa isifo se-COVID-19 ngoba umzimba ovele uhlukuzeke nge-diabetes awenelisi ukuba namasotsha okulwisa leso sifo. Enye yalezi ngcitshi ngudokotela Nomeni Matara othi lesi sifo sihlasela ngolaka labo abayabe bevele bephila lezinye izifo ezigoqela yona i-diabetes.
Sibona ukuthi abanengi bumva esilazo ze-COVID-19 ngabantu abale-obesity kumbe i-diabetes njengezinye zama-comorbidities.
Uqhubeke ethi phezu kokulandela konke okudingakalayo phansi kweziqondiso zokuzivikela kugciwane leli, abantu abale-diabetes kumele beqakathekise ukuhlolwa isimo sechukela babo egazini besebenzisa imithi yabo njalo kakuhle. Lo kuyahlolwa ngodokotela zikhathi zonke. USenator Michael Carter ongumgcinihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Health Network uthi inkinga enkulu isebantwini asebebadala abangelayo imali yokuthenga okukuzivikela kuzifo ezijeneyo.
The medication costs are no longer within the
intengo yemithi iphezulu ayisanelisi ukuthi asebegugile laba kuma pension banelise ukuyithenga njengokudingakalayo ukuchiya umumo wabo umubi kakhulu.
UZulu olezifo ezijiyeneyo ugcina esebanjwa ngamandla ukudinga ezinye indlela zokwelatsha ezingelandleko enkulu. UDokotela George Danda uthi enye yalezi ndlela indlela ye-naturopathy.
Naturopathy Naturopathy indlela ekholwa ukuthi umzimba womuntu ngowawo kusiya ngemvelo ulakho ukuzelapha ukuthiwa yi-innate healing power.
Uthi leli zinga lokwelapha seliphathise kakhulu abanengi njalo lilakho ukuphathisana kusifo se-diabetes.
It plays a very big role because diabetes is caused by the type of lifestyle.
Inaturopathy ilebanga elikhulu elidlalayo. Singakhangela sibona ukuthi diabetes ibangelwa ngendlela esiphila ngayo esithi lifestyle. Abantu besidla lokhu lokudla kwalezi nsuku okunye ukugcina kubangela izifo ezijiyeneyo.
Lo nyaka uhulumende wabhalisa okusemthethweni iCouncil yeNatural Therapy Council eqhuba imisebenzi enje. Ngenxa yobunzima kwezomnotho sokusanda abantu beZimbabwe abathengisa imithi yendulo yamaherbs abathi iyelapha izifo ezijiyeneyo ukugoqela le diabetes. Kodwa uDokotela Matara uthi njengabodokotela abafundela lo msebenzi bakholwa kuphela kumithi eyahlolwa nguhulumende esebenza ngendlela eyazakalayo phansi kweziqondiso ze-science.
For us as doctors, we practice what we call evidence-based medicine. You know, we need evidence that certain medicine only.
Siyabe sifuna ukwazi ukuthi umuthi lo uphazamisa njani umzimba ofana lezinso, izibindi, lakubomama abazithweleyo.
Inhlolisiso yagcina ukuqhutshwa lugatsha lwezempilakahle ngomnyaka ka-2006 yaveza obala ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% sabantu beZimbabwe baphila lesifo se-diabetes. Abe-Diabetic Association bona bathi okwamanje babona lesi silinganiso sesingabe sidlalela kumatshumi amabili ekhulwini 20% ngoba kungasabanga lenye inhlolisiso kusukela ngaleso sikhathi. Uhulumende weZimbabwe uthi uphakathi kokulungisa sisa ukusebenza kogatsha lwezempila kahle ukuba luthuthukise lwenelise ukusebenzela uZulu. Kodwa okwakhathesi lolu hlelo soluphazamiswa lokuphanjaniswa ikuqhamuka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sokulokuxokozela phakathi kwamabandla ezombusazwe athi ele MDCT, MDC Alliance lele ZANU PF kulandela ukuxotshiswa kwamakansila eHarare asekela ibandla le MDC Alliance. Ake sizwe uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa kunye lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT bendawonye lomnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Usibanda nguye osungula lingxoxo.
Nakutshengisa ukuthi ZANU kayiwelelani lohlelo lwedemokhrasi ukuthi abantu bamelelwe ngabantu ababakhethileyo. Abantu sokuzamele bathi bona bamelelwa eParliament kuzinye inhlangothi zikahulumende ngabantu abafakwe yiZANU sithi mhlawumbe njengalokho ukuthi umuntu uyabe wakhethwa ngcintisana lami ngimudle ekhethweni sesithi ngemva kwesikhatshana sebesithi hhayi loba wona wathola 3 votes nathola amavoti angu 20,000 sesixotsha lolo 20,000 sinikele lolo 3 votes nguye sokumelelwa abantu. Kukhona kokunyihlekisa kulihlazo kwinto okufanele ilungisiswe.
Siyabona ke i-MDC Alliance ithi lina phela lingena ngomgodo akukhanye nokuthi lingene njalo liphonta ufula kodwa. So ke siyakwazi ukuthi le-court judgment kule nto ezinjalo so sebebona ngani selizompula umbuzo kumbe i-democracy seliphosele epaneni. So singazikhonapha ngomfitshane.
Ya, MDC Alliance asingeke sazihlupha ngayo kakhulu ngoba bale amnesia. Okokuqala bazazi ukuthi bona baze babe yigroup okuthiwa MDC Alliance kwasukela kuphi. Lokuthi bayigroup yona leyo i-MDC Alliance ngayiphi indlela. So ukuthi sishone sizihlupha ngabo, siziphathisa ikhanda ngabo, akusasincedi thina lokhu ngoba thina sesikhangela indlela yaphambili ukuthi silungiselele u-2023. And u-2023 kumele simlungisele ngabantu esaziyo ukuthi bahambisana lathi, babambisana lathi, basebenzisana lathi. Asiboni ukuthi singabe silokhu siwaste isikhathi siyeka abantu abangama rebel aselejikele umhlangano baqhubeke bebambe izikhundla ezimele abantu bomhlangano. So it's inevitable ukuthi kumele bakhitshwe abantu abanjalo, asibanidi and sebetshengisile labo ukuthi iphathi abayinidi, so abaqhubeke ngeyabo indlela.
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Gawule.
Alungisidibo lwawo bengahlali bebhlema izanupf ngempeni ezingalamsebenzi, kodwa ungakhangela bona abodr Nkululeko Sanda bona abantu babatamisa lapa abantu laba bamangalisa lapa i-constitution yelizwe kabayihloniphi, amadale kabawahloniphi, kodwa bafuna ukuthi into zingaphuma ngifeva bona bethi amadale ayahlonipha bayakambe umakoti impumeni ingaphuma abasavumelani layo. Kodwa ukusumangala futhi ukuthi ekuthi abantu bahlala bebhema bathi i-MDC yabomakobhe yizane lala, but izane enkulu yiphi? Ithi izane enkulu ngotshanisa ababhekwa umgaba ekubhekweni bangalikabeni ewo labo-grade e-gport abasebenza le-gport yini izanupiyefu enkulu those tipo amo zanupiyefu zanupiyefu zamabhuka.
Lapho belilalele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC Alliance, umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC T, lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU PF, bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-page lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, isizaqala imidlalo yenguqu elizweni ngemva kokuba uhulumende eyamukele isicelo senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA esokuba amaqembu aphindele enkundleni. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umkhokeli wenhlanganiso yeZIFA uFelton Kamambo utshele intatheli zindaba namhla ntambama ukuba bazaxoxisana labaphatheke kumdlalo wenguqu elizweni phezu kokuba imidlalo izahlelwa njani. Umphathi ntambo wezemidlalo lokuzilibazisa uCasty Coventry yena uthe uhulumende uvumile ukuba imidlalo yenguqu kumele iqale, kodwa kuzamele kuvunyelwane ukuba kuzadlalwa njani. Ezemidlalo zimiswe kweleZimbabwe ngenyanga kambimbitho ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umlandeli womdlalo wenguqu uSibonakaliso Ndlovu uthi kuyinto enhle ukuba umdlalo ngoku uphenduke, kodwa kuzamele kuqiniswe inhlelo zokuvikela abadlali.
Mina njengomlandeli womdlalo wenguqu ngizakhola ngokubona ngoba kuningi okumele kwenziwe ukuze kuvikelwe abadlali kanye labo bonke abaphatheka kumdlalo wenguqu. Njalo lezo nhlelo zibiza imali eningi. Phezu kwalokho vele la kumabona kude vele sihlezi singaliboni ibhola lakhona, yikho asazi kuzaphathwa njani okuyindaba kwakhona.
Kusenjalo isizini entsha yomdlalo wenguqu kweLengland iqale ngempela yedluleyo. Amaqembu athole imiklomelo emithathu ngemva kwemidlalo yeviki lakuqala e-Premier Soccer League, ngabalisa ele Arsenal, ele Leicester, ele Newcastle, ele Liverpool, ele Crystal Palace kanye lele Everton. Iqembu le-Arsenal lele Leicester yiwakhokhela phezu kwengalane ngoba inqobe ele Fulham lele West Brom nge-3 kanya, kuthi ele Newcastle lona lihlezi endaweni yesithathu ngemva kokuba linqobe ele West Ham nge-2 kanya. Iqembu eliphethe isicoco ele Liverpool linqobe ele Leeds nge-4-3. Njalo kuyo yonke imidlalo esidlaliwe akula ofike emaphethelweni kungela qembu elihlohlileyo, okuyisimo esichazwe yintatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mkokwarira njengesibonelo sokuba abadlali imizimba isasebuthakathaka.
Amaqembu wona lana angazani makhulu, amaqembu anjengabo Liverpool ngabo Arsenal wona la akhangeleleyo kukhanya ayenza kuhle, kodwa sibone njalo ukuthi iqembu leLeeds seleminyaka eminingi lingekho, hayi lalo lenze lidlale kuhle lidlala liqembu leLiverpool. Into ekukhanya nje kuphela ukuthi emidlalweni yonke esidlaliyo amaplayers akafiki kuzinga lelana esilijayeleyo.
Imidlalo bekumele idlale ngomgqibelo phakathi kweBurnley leManchester United kanye lobekumele ube phakathi kwe Manchester City kanye le-Aston Villa idluliselwe phambili kuyindlela yokupha amaqembu we-Manchester ithuba lokuphumuza abadlali ngoba omabili abephatheke kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Europe. Imidlalo iqhubekela phambili namhla lapho iqembu le-Sheffield United elizadlala khona lele Wolves ukuthi ele Brighton lizanqikelana lele Chelsea. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu le-Mamelodi Sundowns liphakamise inkezo ye-Nedbank Cup ngomgqibelo ngemva kokutshaya le-Bloemfontein Celtic nge-1 kanyaka ku-final. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Mamelodi Sundowns liphakamise inkezo ezintathu kusizini ephelileyo njengoba kuyilo elithethe inkezo ye-Telkom Knockout kanye lesicoco se-league. Iqembu le-Bloemfontein lizamela ilizwe leSouth Africa kumncintiswano weCAF Confederations Cup ndawonye lele Orlando Pirates kuCity eleSundowns lona lizamela ilizwe leSouth Africa kumncintiswano weCAF Champions League ndawonye lele Kaizer Chiefs. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani wathi sikhangele indaba ebezikhokhela. Idolobho leHarare lokhe likhokhela ngokuba labantu abaningi asebetholakale belegcikwane leCoronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.